siyabonga Chris lichona njani mthwakazi siyalamukela emsakazweni wa Studio 7 ngolesithathu mhlaka 25 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe utshela abasakhula bebandla lezanu PF emkhosini wabo we 1 million men march ukuthi kayindawo njengomkhokheli welizwe. Izizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa zinanza ilanga le Africa Day. Kudaba lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sikhangela umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eCalifornia khonapha eMelika ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe utshele amalunga ebandla lezanu PF emkhosini we 1 million men march oqhutshelwe eHarare ukuthi yena njengomkhokheli kayindawo. Uthe abamabandla aphikisayo akhankasela ukususwa kwakhe esikhundleni kumele bakhohlwe. Kubika uMemphis Gama.
Abafole lamhlanje bavele ezigabeni ezimbalwa zelizwe ogoqela laseMandebeleni bebelubhekise enkundleni eyathiwa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square emkhosini wokuhaya imisebenzi kamongameli Mugabe oluqondaniswe lokunanza ilanga elabunjwa umanyano wamazwe awezwekazi le-Africa ele-Africa Day likamhlaka 25 Nkwenkwezi. Esethulumbiko wakhe kulo mkhosi kunkulungwane zabantu umongameli Mugabe uqonqosele ngokuqakatheka komanyano kuZANU PF ethi ngoba izihlephuhlephu esezikhona zingalilungelanga ibandla.
Vanhu vamukadowa ngathi achiti tai ko MDC shungu
akumelanga njalo akusoze kube lokho kuqhubeka kusiba lamaqembu afuna ukudala umvukela kuZANU PF ngamaqembu ajonge ukuvukela ibandla ngenjongo yokufuna ukulidiliza. Nxa kulokuphambanisekayo kumele kulungisiswe.
Wengeza uMugabe ethi okuphosiswa ebandleni makukhulunywe khona ebandleni hatshi ukuzikhetha ukuthi thina siluhlangothi lolu. Waphinda njalo ukubakhuza abalandeli bebandla labalwa impi yenkululeko ukuba besebenzelane labanye ekulithuthukiseni hatshi ukuzitshela ukuba bona yibo abangcono kulabanye lanxa badlala ihlandla elikhulu ukukhulula ilizwe. Baze ngobunengi ontanga uzaphatheka kulo mkhosi okubalisa u-Isaac Phiri waseHarare ongomunye wabaphatheka ku-National Youth Service obekhanya elijabulela leli langa.
U-President wethu selesikhathi esibusiseli ilizwe lethu. So hayi siyakubonga lokho and siyakujabulela kakhulu ukuthi sibe lapha. Ngathi siyabonga kakhulu njabulela abantu bonke bala ukuthi sibe lelanga elihle namhlanje. Ilanga lama youth sibhekele u-president wethu isenzela kahle lapha. Into zonke zihamba kahle. Akula into engakhuluma enye futhi. Ngiyabonga ngalokho. Ilanga leli angazi silibone nini. So ngithanda ukuthi ama youth yonke lawa ejabulele ilanga lamhlanje. Mina ngifike lapha ngo-7 o'clock. Hayi ubona sivile kugcwele abantu kakhulu lapho ukuthi abantu bonke ngithemba bayajabula lapho abangajabuliyo angazi ngoba hey ngendlela okugcwele ngakhona hayi abantu khanya bayajabula bajabulela ngalamhlanje.
Bezikhona lenkokheli yokubalisa ummeli weTsholotsho South edalela eParliamente umnumzana Zenzo Sibanda.
Umbuthano lo utshengisela ukuthi umongameli uMugabe ulabantu abaningi lokho okukhunywa ngabantu bemazweni ama-Western countries athi kona uMugabe kasela abantu ngamanga. kumele bakhangele nelanga lanamhlanje bangatshelwa ababuye eZimbabwe bazozibonela.
Wengeza uSibanda ethi bayaphupha labo abalokhe bechothoza ibandla lakhe abafana lalabo asebaxotshwayo kuZANU PF bayabumba elithiwa yiZimbabwe People First.
Hathi ukuphupha kuyavunyelwa umama umjuru umjuru vele uyaphupha njengabantu bonke bengacanga ukuphoza bayaphupha kodwa ngamaphupho lawo uza phela njengesepa isepa vele iyaqala ithengwa intsha iphele yikho uzabona kumama kumjuru. Hayi iphupho lakasozavukela iphupho uzalala josi uzalala kokuphela.
Omunye wabasekeli bezanu PF umnumzana Victor Kajolo uveze injabulo yakhe ngalumkhosi.
Lusuku oluqakathekileyo kakhulu. Ngeshuwa ukuthi bonke bavumelana lami njengoba la ukhangela ukuthi kugcwele kangakanani. Ubudlelwane kusekuthini sonke siyakwazi ukuthi umongameli wethu oweZimbabwe His Excellency Comrade R.J. Mugabe ube ngu-chairman we-AU. Njalo siyakwazi irole yakhe ku-liberation ye-Africa nje in general, in Southern Africa in particular. So i-Africa Day iqakathekile kakhulu iqondana lokuthuthuka kwe-continent nje izwe kazilonke the contribution kamongameli wethu ekuthuthukeni kwezwe kazilonke.
Abezanu PF kanye lomkamongameli bayavumelana ukuba uMgabe uzobusa iZimbabwe aze aye kufa njalo laloba esesemathuneni ezabe elokhu ebusa. Ngasikhathi sinye abogatsha lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe baqoqe umkhosi wokunanza usuku lwe-Africa Day ongenwe ngabameli bamazwe awezwekazi labensundu owenzelwa ehoteleni ye-Rainbow Towers lamhla kusihlwa. Bebekhona abahlabeleli okubalisa umculi olodumo u-Oliver Mthukudzi, uMathias Mere ohlabela umdumo wakulezi nsuku owaziwa ngontanga ngokuthi yi-dancehall uSoldier Love labeqembu le-Police Band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Mugabe sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Owakuqala i-1 million men march lay was a demonstration against iZANU itself ngoba siyakwazi ukuthi akade befuna ukukutshengisa ukuthi bebezama ukutshengisa ingxenye yebandla i-faction ekhokhelwa nguMnangagwa ukuthi bona bangenza kungabo kaPresident Mugabe. Yikho sibone uGrace ithe ekhuluma laphana wafika ke wathi yena uMugabe uzaba ngumongameli noma angaze ase efika e-Heroes Acre uzabe lokhu engu-president. So it was a show of support from within iZANU PF. So bebe ngabantu abazama ukuzitshengisela ukuthi bona bayamsekela uMugabe.
Ekudleni okuphiwa abalambayo lapha uthi umuntu wonke odinga ukudla kumele akuphiwe kungela kubandlululana ngokuthi uzibani ngwaliphi bandla uzibani kayisuye waliphi bandla. Uthi ningalokho
i-question yakhona ukuthi ukudla okwabiwayo kuvela kubani because we know as it is now ukuthi i-USAID izafaka imali eshika 100 million ku-food aid. iZANU namuhla isibende 600,000 ku-1 million march. So ukudla obviously nxa kuvela kuma-NGO kumele kunikwe umuntu wonke. Kumele uMgabe abe nenhloni ukuthi ilizwe elinjenge Zimbabwe ekade lisenelisa ukuthi lizifide namuhla linikwa ukudla ngamanye amazwe. Sesiholela ukudla ngalezi zinkukhu kodwa-ke uMgabe ukhona ethwene senza ama-million men march. And of course we know ukuthi i-structure seZANU ne-food aid it is vele kuzaba ku-politicized ngoba yikhona ezafika khona isanxa ungela khadi leZANU awutholi ukudla. Ungananzelela abantu akade behambe kumarch namuhla abaningi bathengisa ukuthi bazathola izitendi abanye bathengisa ukuthi bazathola nalokho nalokho. So imbuso weZANU ngokuthi ngisupporta ngiza kunika lokho nxa ungasupportanga ngizokunike lokho nxa ungela khadi leZANU asezithole lokho. So amboni ukuthi ukudla kuzayekela ukunikwa according to party politics sekutheni ngoba yinto evele yenzakala entweni yonke. Nangaso umuntu weZANU ngalakhadi leZANU eZimbabwe udibekile uhlala kofaro.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Lamhlanje izwekazi leAfrika linanze iminyaka engamashumi amahlanu lantathu kubunje umanyano wezwekazi leAfrika Organization of African Union osubizwa ngeAfrican Union. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo zimanyane leza kwamanye amazwe emkhosini weviki yonke okunanza leli langa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Izizalwane zeZimbabwe lazo zite kwaqa laba kwamanye amazwe eJohannesburg bethokozela kubunjwa kwe-AU inenge elithi yiyo yabuyisa inkululeko e-Afrika jikelele. Bona-ke laba kwamanye amazwe bakhethe ukuqhuba imikhosi etshiyeneyo besithi hlose ukuqinisa ubudlelwano babo lezakhamizi zakwele South Africa. Le mikhosi ethatha iviki lonke kusukela mhla ka-21 kusiya ku-28 kuNkwenkwezi isungulwe ngemidlalo yebhola phakathi kwezalwane zamazwe atshiyeneyo. Le midlalo ilethe ukubambana lenjabulo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhloso yakho konke okwenziwa liviki yikwakha ubudlelwano phakathi kwezalwane zakwele South Africa lalabo abadabuka emazweni ajiyeneyo.
Nxa sifika lapha eSouth Africa inengi lethu sisuka sibe sesihlukunyezwa lokho ngolwasemzini abathi xenophobia. So ikuzama ukuthi silethe ubuntu bethu njengabantu abamnyama njengabantu base-Africa ukuthi singabantu sonke siphila ndawonye uhlupho lwethu sonke ayisikuthi lwenziwa yithi lwenziwa labo abasibusayo.
Lobanje iqembu lebhola lezalwane zeZimbabwe bahle balijujumezela lapha xabulwa lingakayi ndawo. Okokhela abadlali beZimbabwe laba mnumzana Khumbulani Moyo uthi into enhle ukubona ama-Afrika ethokozile endawonye.
Ngizwa nginokujabula kakhulu because injongo bekuthi sihlanganise abantu abakudiaspora especially abahlala eSouth Africa ukuthi sikwazi ukuhlangana namaye ama-nations alapha sibonisane ukuthi singama-African. So umdlalo webhora uyahlanganisa abantu and uyenza ukuthi bangangena endaweni ezifana nebugebengu and also bakhiphe active.
Ezinye inhlelo ezihlelelwe ukuthokozela leli langa zigoqela ukubuka ibhayisikopo yalokho okwenzakala ngesikhathi sokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe, inkulumo yabesifazane bakwamanye amazwe ngenhlupho abahlangana lazo kwezempilakahle nomkhosi wokuthakazelela ukubunjwa kwenhlanganiso ye-African Union. UMabhena uthi kuqhutshwa njalo le mithandazo yokukhulekela ukuthi kuphele umkhuba wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa.
Thatha amakhandlela kule nkonzo labafundisi bekhona kuthandazwa. Sizibuza umbuzo othi kade vele kutshoni, thinxa ngisethi mina ngingumAfrika kutshoni.
Kule mithandazo kucula zonke ingoma ngazo zonke indimi. Umfundisi webandla leRevelations uSteven Mguni uthi intshumayelo esemqoka ikuthi phambi kwankulunkulu abantu bonke bayalingana ngakho ayikho indingeko yokucwasana.
Kunkulunkulu siyafana sonke ngoba sonke singabantwana bakhe. Besicela ukuthi kube khona ukuthula, le nto ingaqhubeki isiya phambili. Uma sibeka unkulunkulu phambili siyakhola ukuthi unkulunkulu ngoba uyena ongakwazi usilethela ukuthula, uyena ongangena ey'nhliziyweni zabantu, si-understandane sithandane njengama-Afrika.
Kuzaqhutshwa njalo ingxoxo ezigoqela inhlupho ezenza abakwamanye amazwe babalekele kwele South Africa, ukwalela esikhundleni kwabanye omongameli lokungenziwa ekuthuthukiseni izwekazi le-Afrika. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende weleBotswana sethethe isinqumo sokwesula isikwelete sezigidi zamapula i-1 million pula esadalwa iZimbabwe ngesikhathi ithenga inkomo ngo-2011. Kubika uMartin Gwenya.
Ugaja olubona ngezokulima eBotswana luthi luzakhulumisana le-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende ka-Attorney General ukuthi asungule umsebenzi wokwesula kwesikweleti esadalwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2011. IZimbabwe yathenga inkomo ezinkulungwane ezingamashumi amabili lasithupha i-26,000 eBotswana isithi izabhadalwa ngakadlula amalanga angamashumi amane lanhlanu i-45 kodwa sokuyiminyaka emine iZimbabwe ilokhu isephula isithembiso ngakho umhlangano wekomiti yedale lephalamende yeBotswana u-Public Accounts Committee ukhuthaze ukuthi kwesulwe lesi sikweleti ngoba kumgceke ukuthi iZimbabwe kayela mali njalo kungakhalela ukuthi izayithola kusikhatshana esifitshane silandelayo. Umgcini hlalo kugatsha okwezokulima eBotswana umzana Boipelo Khumona Thale uthi iParliamente ihlala ibathonisisa ngalesi sikwelede eminyakeni edluleyo ngakho sesifikile isikhathi sokuthi lolu daba luqedwe ngokwesulayo kwesi sikwelede. Uthi umphathi ntambo wezokulima eZimbabwe utshele iBotswana nyakenye uthi noma nje lelo lizwe lisazi ukuthi lesikwelede kusemqanisweni ukuthi lihlawule. Obona ngezomnotho sehabron umzana Jack Mthembu uthi kumcabango omuhle ukuthi kwesulwe lesi sikwelede.
Well, from an economic point of view, one would say isikhathi esiningi uthola ukuthi ungacina usebenzisa imali eningi kakhulu ukugijimisana lesikwelede esincane. IBotswana does not need ukugijimisana le mali incane kakhulu njalo futhi they would not want to harm ama relationships leZimbabwe. I mean sesikhuluma diplomatically. Kodwa on the other hand, really it's embarrassing. Xa ungathola an entire country leZimbabwe 14, 15 million people and is failing to pay back 1 million pula.
Uthi iBotswana isithwele nzima ngenhlupho ezilethwa yiZimbabwe kwezokulima kuyiyo eletha umkhuhlane womlomo lamasondo oyefoot and mouth njalo isehluleka ukubhadala imithi yokulwisana nalo mkhuhlane.
Foot and mouth nxa isihlasele eBotswana, they try to export those cattle to Zim ukuthi labo bekhona ukuthi bebhadale ama-farmers abo a little bit better for i-compensation ngapha. IZimbabwe fails to pay. It is so embarrassing. As the, you just wish that even though Botswana will consider writing off that debt, I think it's something that iZimbabwe like Mary Charles is kind of parrot to is this how we want? Now we are failing to pay our salaries, our civil servants. It's an internal thing. Now what these qualities are doing, they're now even being known by our neighbors.
Amanye amalunga edale lephalamende kucommittee ye public accounts kade besala ukuthi isikweleti lesi sesulwe besithi iZimbabwe ingajayela umkhuba omubi. Ngingumathini Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Ngempela nsonto izizalwane zeZimbabwe ezikhonapha eMelika zizalubhekisa eCalifornia emkhosini oweZim Expo. UPraxis Jeremiah uxoxa lomunye wabaqoqa lombukiso uNkosazana Sukuncube.
This year siya Ontario, California, duze Los Angeles. So ngwesibili sisiya khona. Zenza into ezichiyeneyo.
Kubuya abantu abanjani embuthanweni lo weZim Expo?
Kubuya wonke umuntu nje, wonke umuntu umZimbabweni nje, wonke umuntu ose-America. Usually si-invite labantu abase-Canada. Silabantu abaningi abavelela e-Canada, abadlala ibhora.
Kuyabe kusenziwani mpela-mpela kulo ongazake vele ahambe embukisweni weZim Expo?
Izinto ezichiyeneyo silabantu abalama business achiyeneyo so bayabuya bezotshengisa ama products abo bezothengisa into zabo abazenzayo like nge Friday sile fashion show lama designers amaningi ayeZimbabwe a talented so sile red carpet nge Friday ukuthi bebuye bezotshengisa impahla zabo zonke abazithengisayo sibe sesibandela lama party okujabula then sibe labantu abaphekayo ababethengisa ukudla kwabo okuchiyeneyo nezinto nje ezithengiswa abanye abavevelele eZimbabwe silabanye abavele eZimbabwe ababuya la betshengisa izinto zabo abazithengisayo ukuthi ngesabatha silama artist abuye directly from eZimbabwe o Cynthia Mare o XQ babuya bokho o Shastro babuya bezoperforma bekulokudla futhi okuyabe kuthengiswa ngamaZimbabweni. Then yesunday sesiphuma sonke sesisiya eVenice Beach sithi siwenze kwaba kwachiyana than iminyaka yonke. Iminyaka yonke sijala ukuba le-soccer tournament le-barbecue e-parki. But this year sikutshintshile sathi sibe le-volleyball, i-beach volleyball, i-soccer, since kuse-California. Lapho kule-transportation and into eziningi-ningi nje. Ukujabula nje sonke sibaningi nje njengamaZimbabweni zase-diaspora.
Likhangelele ukuthi iyaphumelela ukwedlula eyanyakenye na?
Sibona so ngoba isikhathi esiningi ukuphumelela kweZim Expo isikhathi esiningi kuya ngendawo lapho esiyifaka khona. Izizini sithi imbone ngani izaphumelela ukuthi iCalifornia ithandwa ngabantu bonke. Ngokwesibili sibuyela khona ngale because it's been the best expo so far. abantu abaningi eCalifornia bayithanda kakhulu ikuthi nje kuphela kuyadula kuyakhona ngale but hayi sibone ngani sibili ngendlela abantu abaresponda ngayo hayi kuzaba kuhle kakhulu
kulomncintiswano nawo waziqambula amayezi
oye kungesabatha ngesabatha hayi vele izimo expo phela anti yaziwa vele ngayo iziqambula amayezi vele yiyo i-main event esiyaziwa ngayo i-Miss Zim Expo yenzakala ngeSaturday intambama lama performers wona lawo ngoba iSabatha vele usually yiyo i-main event yethu i-main day yethu
unkosazana Suku Ncube ngomunye wabaqoqa umkhosi weZim Expo oqutshelwa eCalifornia khonapha eMelika ngempela viki Live talk lamhlanje sikhangela amazwi kaMongameli Robert Mugabe lamhlanje emkhosini oqoqweli qembu lakhe owe Million Men March. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngilifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande sidivana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Tendai Priscilla Banda ofuya inkukhu ezithiwa ngama quail birds zinyoni ke lezo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Tendai Priscilla Banda.
Ngiyabonga.
Ya ungasitshela ngokufuya inyoni lezi okuthiwa ngama quail ukuthi uhambisa njani?
Okuqala ama quails ajenge inkukhu. Bafuna indawo yokuthi a free amele ukuthi ungathi uwagcine indawo ukuthi vele akula freedom kafuna futhi ukuthi ungabanyutsha amanzi amelana athi amanzi adle ale ma-problems amalutshwana ngingatsho njalo ngathi there is ukubreeder than any other bird that I would say
okwamanje sikhuluma ufuye ama-quail birds amangaki
kathesi mina ngile 270 ngaqala nge-35 35 kwangikhona umele ube le 1-3 hens to i-1 cook yangkhona ungafaka ama-cooks amaningi ayalwisana ayalimazana kakhulu ukuthi they end up ayabulalana so into engcono yokuthi umele ufake i-3 females ne-1 male but i-cage yangkhona ngabe le 40 kumbe nge-50 ukwazi ukuthi ama-males mangaki ayahambelana yini nama-females angkhona
siyasizwa abaningi besithi amaqanda akhona ayelapha uwathengisa malini njalo ulawona
yeah ama quails ayenza ayalaya 2 eggs a day ukulapha mina ish mana ngikutshela iqiniso ukuthi ukulapha kuyafanana njenge anje akwazi ukuthi ispinach ispinach bathi iyancedisa ngegas so mina ngizothi ama quail beds amaqanda angkhona ayancedisa ngama nutrients angkhona aphakathi kuwo ayancedisa but ukuthi ngithi uyalapha lokhuya mina lapha I don't think ngingatsho njalo
uthengisela ngaphi njalo kule mali yini lokho kwenza
ye mina ngiyathengisa ngaqala ngithengisa $5 a crate and then sesireducer kathesa ama price because asegcwele umuntu wonke osenza iquail bread imarket yangkhona it's not as large as I would want it but ama restaurants amaningi ayathatha so mina ngiyathengisela just a few individuals and because angila capacity ukuthi ngingathengisa ama restaurants but ngawule capacity because abanye bayenza about 5,000 eggs ngani bona lawo ngoba thengisa ema supermarkets and other places but kule mali because kafia inyoni zangkhona azife masinya zilula ukubreed as I said earlier on and ngiyabona ukuthi since abantu bonke basekwazi ukuthi iquail bed kuyini and amaqanda angkhona bayazi ukuthi vele ayanceda health wise. So abantu abanengele basiyadinga
yona inyama yakhona ke bayithanda ina bantu njalo uthengisa malini
inyama mina ngiyawazi imnandi sibili it's very good mina ngiyathengisa ama adult beds ngama $3 $2.50 depending uthi how big it is uthi ikhule njani inyoni yangkhona so far I've sold ngathi 50 I've not akulama complaints abantu bakhona bathi bayathanda inyama yangkhona ende bayafuna ngilama orders uthi I mina ngikwanisi even ukuthi ivambe ama orders angkhona because abantu abaningi baya kubuza ukuthi inyama yangkhona nga bayafuna
ungasitshela ukuthi ufuyela ngapi kwendawo eZimbabwe la
mina ngiyafuyela endlini yami ngilama cages angkhona and then ngifakile ama cages but ngizwe abanye bethi kungcono ukuthi uzifake phansi mina ngihlala eHarare but ngihamba enye indawo eBlayo bafuya futhi kona ama quail beds
sikufisela inhlanhla esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
ngiyavalelisa ngiyabonga sibili ngesikhathi esinike sona
hayi lathi sibongile ubelela ngelihle
ngiyabonga
loke ngunkosikazi Tendai Priscilla Banda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe namuhla
Iqembu leCapes United lichayele chickenini nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eluveve namhla emini njalo abahlohlele iqembu leCapes United ngabathi uBrian Abbas Amidu kanye loLeonard Tsipa Iqembu lechickenini lona lihlohlelwe nguEdmuch Rambadare. Limpumela itsho ukuba iqembu leCapes United liqanisele ahlala kundawo yesibili engalaneni yemiklomelo lile miklomelo elithumi lesikhombisa njalo selitshiwa ngemiklomelo emibili liqembu leFC Platinum okuyilo elihamba phambili kwimidlalo yalonyaka. Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leCapes United Lloyd Chitembwe uchayele ihlombe abadlali bakhe ngokudlala abakwenzileyo.
We wanted to play and yeah, I thought.
Awudlala sidlale kuhle labafana bami especially sesiyaphambili besiyingozi kakhulu even ndasemuva sivale kuhle kakhulu hayi sidlale according to ama plans ethu njengeteam
kweminye imidlalo ebikhona namhla iqembu letriangle linqobele Mutare City Rovers nge-3-1 emdlalweni obusenkundleni yeGibo iqembu leZBC Kariba linqobele Wange nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni yeNyamunga kuthi iqembu leBotha Strikers linqobele Tsholojo nge-1 kanye enkundleni yeMaclass ngokwakuqala ukuba iqembu leBotha Strikers lithole imiklomelo selokhu liqale ukudlala kusigaba se-PSL emdlalweni obusenkundleni eBaba Fields iqembu leBulawayo City linqobele Nkezi Platinum nge-1 kanya ohlohlele iqembu leCity ngu-Edin Khulungo imidlalo yesigaba se-PSL iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leHawkmine lizanqikelana khona leFC Platinum enkundleni eluveve ngolwesihlanu iqembu leHarare City lizemukela eChapungu enkundleni iRuvaro kuthi ngomgqibelo iqembu leDynamos lizanqikelana leHighlanders enkundleni eNational Sports ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umongameli Robert Mugabe utshela abasekeli bebandla lakhe embuthaneni we-1 million men march ukubana kayindawo kasoze asuke embusweni izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa zinanze ilanga le-Africa Day njalo kuzaqhutshwa uhlelo lwe-Zim Expo ngempelaviki eCalifornia ngapha eMelika kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili nkomo lilale